lokhu kumzamo omuhle njalo kumzamo omkulekayo ukuthi unongqongqoshe wezemfundo omnumzana uColtart ahlanganise amakhanda lelizwe leZimbabwe kanye lomhlaba onke jikelele ngenhlanuko zethu lenswelo zethu ngokufisa ukuthuthukisa ezemfundo. Lokho sikumtshayela ehlombe ngakho. Okusekuqaphelileyo ukuthi umhlaba wonke ukubone ukuthi uqakathe kangamani ukuthi usincedise ekuthuthukiseni ezemfundo. Nakho kuphela thina eZimbabwe sivele saziwa njengabo somfundo onjengalwazi. Asifisi ukuthi izemfundo zethu zihlele phansi. Engikwethembayo ukuthi-ke kathesi ngokukhangeleka kwezinto ngibona ngathi abomhlaba wonke jikelele baza kubukela lokho ngoba isifundo esisifundileyo ku-ETF 1 no-2 ukuthi imali isetshenziswe ngendlela edabulisayo ebonakalayo. Akula sizathome zokuthi abantu bathandabuze ukuthi imali abangayifaka engcebethini le ingaba yimali engalahleka. Siyakukhuthaza ke lokho.
Siyabona njalo ukuthi ku-medium term plan le kukhona lapho abakhuluma khona ngababalisi. Kambe ubona ngazani bengenzelani ababalisi khonapho?
Engikubonayo ukuthi kuzaba kulutshwana abangakwenza nxa bekhangele ngezemali. Kodwa kungaba khona abangakwenza ngokuthi bathi phecelezi bathi professionalize teaching phela. Engikukhangelayo ukuthi ake sithi ababalisi kube ngababalisi esingamenza ukuthi babe lenhlangothi zabo ezibamelayo ezimela ububalisi qho njalo ububalisi obumqoka esingathini ukuthi ngu-professional teacher sibe ne-professional teachers council. Nxa bengakusapota lokho bazabe benciphe kakhulu ezemfundo ukuthi kuleli lizwe kungabi ingqi ngubani ngumbalisi kodwa kube lababalisi abafundeleyo. Lokho ngibona ngathi bangafinyelela kukho. Kodwa ukuthi bakhangele ngezeholo bazabe sebesuke basebesepha ongale komlawulo ngoba asingabe savuma ukuthi iholo lababalisi lilawulwe zingatsha ezizokuthela imali sibe sesikhongozela.